Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 24 Mpandula 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulomuntu oyedwa obulewe yi COVID-19 izolo kwatholakala abalithumi lane belegcikwane le coronavirus esikhathi sinye. Inkokheli yenhlanganiso yamatitshala ePTUZ ikhangelelwe ukumiswa emthethwandaba eHarare lamhlanje phezu kodaba lokutshengisela nyakenye.
So siyawuthina siyawazi ukuthi asila cala ngoba yilungele lethu iku-constitution ilizwe leZimbabwe njengezisebenzi section 65 yasivumela.
Udubo lokusilela kwamanzi luya lusiba lubi kakhulu kobulawayo njalo sokusesatshelwa ukuthi kungaqhamuka imikhuhlane efana lekholera.
Mkhuluma nje amalokishi amaningi asehambe phose okwamalanga alitshumi engelawo amanzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni Studio 7. Yedwa ubulewe yi COVID-19 izolo elizweni kwatholakala abalithumi lane belegcikwane le coronavirus kathi sinye. Kulabantu abangamathumi amabili lasithoba minombili 28 abasinde kugcikwane leli izolo kuthi asebebhubhile sebengamakhulu amabili lamathumi amabili lasikhombisa 227. Abalegcikwane leli elizweni sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7725. Inkokheli yamatitshala eyenhlanganiso ye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe ATUZ ebalisa umkhokheli wayo umnumzana Obed Masaraure labanye bakhangelelwe ukumiswa imthethwandaba lamhlanje kucala labo elokutshengisela nyakenye. Sixoxe lesikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Nation Madzidirwa laye oyetheswa leli cala.
Inkokheli yehlanganiso lebandla elimela ababalisi bamaphandleni including uIgwetalalo and board member uDag Cotard lomunye umbalisi ofundisa iHarare kuthiwa nguSimon Truly. So kuyabe kulami umnumzana uMasaraure then labanye abahlanganiso yethu sabotshwa ngabo mhlaka 23 August 2019 emahofisini eMinister of Finance lapho kade sizama ukutshengisela sifaka incwadi yesikhalazo esiyibiza ukuthi i-petition. So sabotshwa khona ngapho besebenzisa umthetho u-Criminal Law and Codification Act section 46. Kodwa siyabona ukuthi thina vele asila cala ngoba ilungelo lethu ukuthi sitshengisele njengesisebenzi, ilungelo lethu lokuthi sifake incwadi yesikhalazo nxa sikhala ngendaba yeholo.
Siyabona ukubana selike lahamba emthethwandaba ngodaba lona lolu kodwa lungaphuthi. Ubona ngani seluzafika yini emaphethelweni njalo ubona ngani kuzahamba njani njengoba lina lisitha lilacala ubufakazeli labo ngobokuthi
thina since last year mhla ka 23 August sekuqase ukungena emthethwandaba mhla ka 24 August 2019. So beloku sibuya singena and lokhu ngowesi-13 singena i-state kade ihluleka ukufaka i-evidence yokuthi vele thina silicala. So isikhathi sonke lesikhathi sibuyela. So thina siyawazi ukuthi asila cala ngoba yilungele lethu iku-constitution ilizwe leZimbabwe njengezisebenzi section 65 yasivumela i-collective bargaining and section 59 ye-constitution ilizwe leZimbabwe yasivumela ukutshengisela peacefully njengezisebenzi. So yiko sakwenzayo. So siyawazi ukuthi thina vele asila cala kodwa yindlela kade ifuna ukuzama ukusetshenziswa ukuthi singakhulumi ukuthi iholo eliholwa sebenzi olungaba balise lincane kakhulu. Icala langikhona bayalibiza ukuthi i-criminal nuisance. Icala leli yilo kade lijayele ukusetshenziswa ngama-imperialist or ama-colonialist bezama ukuthi abantu abamnyama akumelange amalungelo abo bawatshengisele, bawa-exercise ama-rights abo. So yilo icala elizama ukusetshenziswa against us njengesisebenzi. So thina vele asilacala nqwa iconstitution elizweni lethu yasivumela ukuthi senze konke esakuyenzayo mhla ka 23 August 2019.
Umnumzana Nation Madzidirwa isikhulumeli senhlanganiso ye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe ATUZ ubekhuluma le studio 7 ecingweni eseHarare. Lela kwamanzi luya lusiba ulubi kakhulu kobulawayo. Sokusesatshelwa ukuthi kungaqhamuka imikhuhlane efana lecholera letyphoid ngoba abantu sebenatha emthonjeni abayigebha duzane lezitishi zengcekeza. Amanye amalokishi abikwa esedlulise iviki engelamanzi empompini. Umkhuhlane wetyphoid wona uke wahlasela eluveve wabulala abantu abedlula ithumi kunyanga ezedluleyo. Lanxa singenelisanga ukukhuluma lomeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni, ikhansili ithi amanzi asesilela emadamu njalo amasela ahlala intshontsha intambo zamandla kagetsi okubangela ukuthi imitshina empompa amanzi ingasebenzi. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Ngikhuluma nje amalokishi amaningi avehambe phose okwamalanga alithumi engelawo amanzi. Namhlanje into engikhangela iTimetable ekhitshwe yiCity Council ukukhanya ngapha emalokishini kuzathola imakhandeni kuphela lempophoma eziyizwe ezinatha emagwegwe reservoir. Amanye la amalokishi hayi amanzi kawakho.
Njengenhlanganiso libona ngani udubo lwamanzi lolu lungaqedwa njani?
Nangu ke thina sifisa ukuthi iCouncil ikwenze ukuze amanzi angabili ihlupho kusasa. iCouncil ibambisane lohulumende singathi central government kakuqediswe ukulungisiswa idamu leGwayishangani leliyana ngoba yilo elingenza ukuthi abantu bakobulawayo bathola amanzi esingathi khona khona yiyo ilong term measure. Kodwa ngasikhangela okusemaduzaneni lapha sithina thina iCity Council kayiyelungisisa amadamu laphana ngoba kade sisikhangele ukuthi izulu line. Amadamu kagujwe kuhle laphana konke lokhana kanqawula botsheketshe laphana khishwa inhlabathi leyo ngoba amadamu egcwala agcwale kuhle. Sibe sesithi thina okunye vele kwakuhluphe amanzi ukuthi angafiki kuhle ebantwini ukuthi amapipe asuka kwamanye amadamu mancane kakhulu. Kabafaka amapipe aqatha azakwenza ukuthi amanzi abuye ngobuningi siya kuma reservoirs labo criteria lawo magogo abayi babafida yamalokishi amaningi lapha kwaBulawayo. Sibe sesiphinda sithi khona kona iCouncil kayicabange ngaphandle kwebhokisi. Lapho kulezibhorani khona kungaba njani bafaka ama-solar pumps ukwenzela ukuthi kube sokufakwa lama jojo tank laba esingathi ngama water kiosks kwenza ukuthi vele kuhlale kusazakala ukuthi endaweni enje lenje 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 sokulama water kiosks apontshelwa ngamasola ngoba kulezi insuku zanamhlanje i-technology khona ukuthi amanzi apontshwe ukuze ukuthi abantu bangathwala inzima. Singaba lama jojo tanks lawo besingathi ngama water kiosks apontshwa ngesola izigaba ngezigaba emalokitshini lemalokitshini uzafika ukuthi vele lanxa sokulodubo lwamanzi abantu balethemba lokuthi baza bathola ngapi.
Udaba lwenu lokumangalela iCouncil phezu kokufa kwabantu eluveve ngemva kokunatha amanzi angcolileyo solungaphi lona? Njalo udubo lokugula kwabantu eluveve lona solunjani?
Udubo loluveve kulezi nsuku solunganeno isoloku kwabantu baphakamisa ilizwi uhulumende wasondela phana labantu beCouncil bagcina begijigijima besiyafika khona phana hayi kwangantu akuba nganeno. Kodwa ke esuka sikunanzele ukuthi uhlupho lwamanzi lolo lukhona kulezi nsuku olwenza ukuthi abantu bavayelwa amanzi isikhathi eside. So kungenzakala kuqhamuka omunye umkhuhlane futhi ngoba abantu sebesika ezihotsheni lezi lamasuwa. So kungenzakala ke abanye abagcine bewanathile futhi amanzi ahlangane lengcekeza enjengaleyo yadala uhlupho eluveve. Ngokunjalo ke inhlanganiso yethu iBulawayo Progressive Residents Association kuyazakala ukuthi yahambe enkantolo ihambisa lolu daba emthethwandaba. Khonokho ke lolu daba lokhu lusemthethwandaba sikhuluma nje amaloya ethu aphezu kwalo daba.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kwaBulawayo. Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe emhlanganweni womanyano wamazwe womhlaba United Nations General Assembly namhlanje, lapho akhangelelwe ukugcizelela ukuthi izijeziso ezetheswa eZimbabwe ngamazwe aphetheya zethulwe. Umphathintambo kahulumende obonanga ezobudlelwano lwamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo utshayele umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ihlombe ngokucanda indlela ngalolu daba kulowo mhlangano ngomvulo. Umongameli Ramaphosa yena ongumgcinisihlalo weAfrican Union utshele lumbuthano ukuthi ngempela kufanele izijeziso lezi zesulwe kanye lalezo ezetheswa eSudan ukwenzela ukuthi amazwe lawo mabili enelise ukulwisana legcikwane le-coronavirus engelampambaniso. Abaphatheka kulomhlangano basebenzisa omabonakude njengoba kungahlanganwanga mathupha esigodlweni se-United Nations eNew York khonapha kwele-Melika njengenhlala yenza minyaka yonke ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe loMnumzana Abekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Cause sibili qiniso likhona ayikho enye into enkulu umongameli akhangele ukuthi ayikhulume efika e-United Nations General Assembly ngomabonakude, i-virtual meeting yabo le, ngaphandle kwayo le ndaba yama-sanctions. Indaba yama-sanctions isi-record liyana eyakudala ethi ngaba le-scratch ifika ime ndawonye ingadluli. Angiboni ukuthi kusase into entsha abantu abangafuna lokuyilalela. Hayi, ngenxa yokuthi ama-sanctions angikhona aclear alama-conditions abekwayo ukuthi ukuze kukhishwe ama-sanctions kumele kwenziwe lokho lalokho lalokho, kodwa kumele kukhulunywe kawakhishwe ama-sanctions lokho kuthiwa ayenziwe kwenziwe ukuthi ama-sanctions akhitshwe kungenziwa akuncedi. Sizakhuluma sikhulume sikhonkothe sikhonkothe kodwa kungaphumi lutho.
Sibonile umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa emhlanganweni ofanayo laye egcizelela ukuthi izijeziso ezetheswa eZimbabwe zethulwe.
Umongameli uCyril Ramaphosa ubekhuluma emelele iAfrica Union njalo usikhathi eside esidluleyo izinyanga zena lezi bebelo kukhulumisana thize njengoba besitsho bobabili loMnumzana lo umongameli uMnangagwa. So ngobudlelwano babo lobungane babo ube ngekakwente ukuthi akukhulume, kodwa nje layo phonga ukutsho edlula okungela sizinto okuthi nje ukukhulumele ukuthi kuthiwe okukhulumile. Of course uhulumende wethu uphendula ayithathela phezulu ukuthi iSouth Africa lo mongameli batho obukhulu ukuthi asilungiseni indaba eza sihlale singaphansi kwama-sanctions nothi kube silokhu esikhuluma ngawo kuphela.
Kambe yena umongameli Mnangagwa ulindelwe ngendlela okwakulindelwa ngayo owayengumongameli uMnumzana Mgabe nxa eseza khuluma?
Usizo olukhona ukuthi abantu kabafani, ngeke basabafana abantu, and ngesiqiniso-ke sinje sikhona hayi kuzasithatha isikhathi eside ukuthi sithole umuntu owazi ukukhuluma nokukhuluma ebekekile ethole ukwesatshwa lokuhlonitshwa njengoba senziwa ngumuyi umongameli Mgabe. So ukuthi siqathanise umongameli uMnangagwa loMgabe kunzima. Namboni sibili ukuthi abantu bangasukuma e-United Nations ngendlela abesukuma ngayo nxa uMgabe sesiyakhuluma ukuthi balalele ukuthi umongameli wethu omutsha sekhuluma. Kuzamthatha isikhathi ukuthi abantu baze bamuzwe njengendlela umongameli uMgabe ayebabemlalela ngayo. Hayi, angiboni sibili besiba lofutho lonalolo. Kuzaba nje lofuthwanyana lena lolo oluzasuka ngapha ezweni lakithi. Lamanye nje amabili amathathu kuphelele khona lapho.
Lo ke uMnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi odokotela bethesa uhulumende icala lokuqinisa izimiso zokuthola imvumo yokusuka elizweni. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimbabwe.com lithi umthethwandaba weHarare uzethula lamuhla isinqumo sokuba uNkosazana Joanna Mamombe we-MDC Alliance ahlolwe na ngabodokotela ababili bakahulumende ukuthi ngempela uyagula na umkhuhlane wengqondo omehlula ukuthi athoniswe icala lokuqamba amanga ukuthi wayethunjiwe. Nje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Sanibonani basakazi abahle, siyabonga umsebenzi wenu omkhulu eliwenzayo kanye labaqhakazi jikelele. Bakithi ngicela kudalani lezi zinyanga ezintathu ngezine ngasangena emoyeni sengadela ngoba ngabona ngani ngiyasikhipha alifuni ama-odiwe kodwa ngithe ke ngilahlele amancane nanga. Ngicela ke liyicingule indaba leyi ngilisibuzele ukuthi kanti itatele izindaba zenu indaba ngazikhuluma ngomango wegwanda semajawundini egwanda kodwa ngazenza intathele indaba ithi ngisemakhalane neplanta kuyikuthini leku kuyikusikhulisa mbe kukusidelela thina abantu abaningi osegwanda somajawunda asikwazi ukuthi ijawunda yinto bani kungani kanti sibizwa amajawunda. Ngicela impendulo yakho lokuthi ngesibuzele intathele izindaba zenu ukuthi leli bizo nalo intathele izindaba zenu ezo zingamajawunda indaba zigoqela lathi sahlala sabizwa amajawunda singaziphi ijawunda yinto bani akusisidelela khonokho na kubumbani phakathi kwabantu.
Mr. Chamis, it's over in MDCT. It's over, Mr. It's your chance. MDC Alliance Chamis. People know your name. Know your name. They know your name. Kuba Petit. Have a chance. It's your chance. This is your chance. So I say, okay. Take care. Whatever you want to do. My party is MDC Alliance Chamis. That is the people's party. Who's going to take your name? The action is Zabo. Other than that, I'm not going to crash. I'm the best in the past way for what we're doing. Whatever is the year 7 months. Who's worse than a beef? Nobody's going to work there. Have I paid you that? As to me, you're going to have to run a couple. As a high size or a cook, you're going to see what I as a salary for, I want to get that visit. People watching me. Baba say that.
Salibonani bantu be-Studio 7, ngiyalibingelela lonke. Umbono wami nge-MDC kaMakhuphe, ngiyibona ivele ingayisiyo i-MDC, ngizibonela nje izano. Abantu nxa bengananzeleli ukuthi izano, bazadlalisa amavoti besithi bavotela MDC kaKhuphe. UKhuphe uthengisa isizwe seZimbabwe. Akathembakalanga, sesibonile konke okwenzakalayo. Mina umbono wami nge-MDC kaChamisa ngendlela sokubangiswana ngayo ibizo elithi Alliance, ngibona ukuthi uChamisa ngayimi ngabe ngiyatshintsha ibizo kuphela kuphele lokho ngifake elinye ibizo. Abantu abalandaba lebizo, imuli yeZimbabwe kayilandaba lebizo elithi Alliance, ayilandaba lo mdulo okuthiwa yiMorgan House. Abantu beZimbabwe bafuna ileadership eqondileyo engelabugwerekwere. Angatshintsha ibizo kambe elinye ibizo, bazamvotela kuphela abantu. Uzawina kuphela ngoba abantu abavoteli ibizo abathandi ibizo, bathanda umnikazi webizo. Akatshintshe ibizo kuphela kuphele lokhu ngoba dingeka ukubangiswana kwamavoti ayabe votwe ngabantu. Bazamthathela wonke ngoba i-MDC Khuphe ilo sekelo iMDC Alliance ayila sekelo ayila ndawo lapho eceba khona ilalelwe kusobala ukuthi iMDC lakhuphe izano abantu beMDC Alliance bayahlukuluzwa benziwa konke okubuhlungu asikaze sizwe ngisho kwelanga elilodwa kuthiwa kulomuntu weMDC kakhuphe ohlukuluziweyo. Bonani bantu beZimbabwe ukuthi lithengiswa njani ngumuntu ongumama.
Nawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangelo esivela ngapha kwele Melika. Inkulungwane zabantu zingene ezitaladeni zeMelika izolo zitshengisela ngemva kokuba umthethwandaba ufumane amapholisa amhlophe angena endlini kankosazana Breonna Taylor edolobheni leLouisville amdubula wafa ekuqaleni komnyaka. Abantu emadolobheni abalisa iNew York, Washington, Louisville lamanye bangene ezitaladeni vela mabhakane alotsho ukuthi kumele abadala icala lokubulala bajeziswe. Iningi labakade betshengiswela ngabamhlophe. Kolunye udaba iziphathamandla zempilakahle bezisethula imbono yazo ngemizamo yokulwisana nokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus edale Lady House. Ingcwethi lezi zivumelene ukuthi azisoze zethule ijekiseni yokuvimba igcikwane le-coronavirus nxa zingasuthisekanga ngalo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo wegcikwane le-coronavirus unjani edolobheni le-Seattle esigabeni se-Washington State lapho ahlala khona.
Igciwane eWashington State kuloko kungelamehluko abantu baloku besebenzele ezindlini. Ama-restaurant lezinye izindawo sezavulwa but abantu inani labantu abangabandawonye lilokwe liphansi. Lezi ndawo zokudlela nje indawo zokunatha utshwala ziloku zivalwa masinyane ngoba bathi abantu laba abezokuhlanzeka bathi kungcono ngaleyo ndlela ukuthi abantu bananzelele ukuthi banganathi baze bakholise bakhohlwe lokulandela umthetho njengokufaka ama-masks. Lokhu sifaka nje ama-masks lapho siyakhona abantu kabavunyelwe ezitolo ukungena ungelayo. Lezitolo zilama-sanitizer bami phandle nxa ungela ungafika ukhohlwa imask bayakupha ukuthi ugqoke ungakangena esitolo. Ngiye ngalalela nje indaba kulezi nsuku kulamaviki edluleyo. Abantu abafive inumber zabo besezehlile sezisehla labatholakala beligciwane. Kodwa kuyona le iviki yona le ngisitsho nje ephele izolo bese kuqalile futhi bathe khona iviki yona leyo inumber zabantu abafiliwe zikhwelile mbitshana, lama infected zikhwelile mbitshana, labafayo lazo zikhwelile. Lapha isikolo angathi engiwuzwileyo engikwaziyo ngaphandle kwama-private schools abalama-control lama-facilities abo abantwana abalokhu befundela baqalisa nje asebeqalile bafundela ngikhaya kakulamuntu ohamba esikolo.
Kuyathembisa na ukuthi sisiyafika isikhathi sokuvota kuyabe sokutholakele iJackson yokuvikela lo mkhuhlane we-COVID-19 kumbe yikufisa nje kukamongameli Trump okungasoze kufezeke?
President Trump ukhuluma ngowakhe umbono ukuthi iCovid kwelanga uyathi khona in 2 weeks kuyabe sekule vaccine. Wathi ngaba khona before elections ebese sithi ngaba khona after elections. Mina sengikufundile ngakunanzelela ngoTrump ukuthi uTrump uyakhuluma izinto andinxa ekhuluma yabekwazi ukuthi ukhulumelane njalo ukhuluma lobani ufuna zone zani iziphuphu ezasala ziloku ezimlalelayo ama supporters akhe ukuthi angaza khuluma athi khona ngiyenze lokho ababuzi kungani kumele ukuthi silalele ukuthi uTrump asifuthi vaccine zaba khona nini kulokuthi silalele inhlanganiso labo dokotela lama company wona lawo ayenza ama Jackson bathi bona ijekiseni izaba khona mid next year, omunye uthe April, omunye wathi July.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma le studio 7 ecingweni esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. Jerusalem Apela, Ingo Maiti Wayuna Melody. Singara Kilu Telolo Tulalam Sanjo, Ochi, Eskangele, Inshogo, Zezinye Zendaba, Ebesilazo. Ingo Kelly, Inshanganiso Yama Tichala, APTUZ, Ikangele, Lwe, Umiswa, Imtetwa Ndaba, Lam Sanje, Pezu Wotaba, Lugu Chengisela, Nyagenye. Utubo lokusilela kwamanzi luya lusiba lubi kakhulu kobulawayo njalo sekusesifatshelwa ukuthi kungaqhamuka imikhuhlane efana lekholera. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganikisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-internet ku-www.voandebele.com.